Amapolisa kwele Botswana kugwalo olukhishwe leviki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni ongekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lwabangena elizweni ongekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalaphe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba ofana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe ukuthola amaphepha ohlalo okusebenza kwele Botswana umnumzana Mthokozisi Mpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sokunzima, sila ama-rates akhona sebuya ubuthumuthumu. Sebuya ubuthumuthumu and sokusenza abantu bakithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe. Special abangela maphepha. Sokusithi ubonabo abalamaphepha labo, iningi labantu balamaphepha ukuthi basebenze emafamu while isibe ngasebenzi ikhona emafamu.
Uthi lokho kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha okusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhulu kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika xa sibala lezi ama-consultant ama-permits ngama-5,000. Bula ukhuphe imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba awusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lo uhulumende uthi angakutholi usebenza endaweni engayisiyo ubhethe ipermit yakwelinye ikhampani, mhlawumbe kuthiwe finder something, ucharge something than ukuthi kuthi uyathathelwa ipermit.
Uqhubeke esithi incwadi zama-work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele kungcono kunhlangothi ezifana lokusebenza emaplazini, abongikazi, lamadokotela kanye labatshayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini weMhodizani wona oyingxenye yesigodlo seHaboroni sekusungulwe umkhankaso wokhipha bokuza okuthiwa bathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Mnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapholisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwi lani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sithwayelo utshele iStudio 7 uthi kabahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo kuza iningi lingabe eZimbabwe.
Mapodisa a dira sente go ya go ntsha batho ba tlhetsa mo mekgwatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuzwa abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa yiofisi kahulumende yesitatistics Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lilamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSaburon kwele Botswana.